Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 18 Ntulanja 2021 ngiprofessor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
The rollout program, which I've just mentioned, will be administered for the frontline workers. That is the health services, Zimra, immigration officials, and the health staff of the security services.
Uhulumende usungule namhla uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Umbhalisiziwa uhle waba ngumsekeli kamongameli welizwe, uMnumzana Constantine Chiwenga. Abamabandla aphikisayo abagoqela abe-MDC Alliance bathi lanxa kubukeka uqala ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ngumsekeli kamongameli welizwe, iningi lifuna yena ngokwakhe umongameli Emmerson Mnangagwa ehlatshwe abantu bebukele. Amabandla aphikisayo kanye labakhankasela umbuso okhululekileyo bathi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections kugcwaliswe izikhala ezivuleke edale lephalamende nakumakhansili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende usungule namhla uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Umqalisiziba uhle waba ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga, onguye njalo umphathi ntambo wezempilakahle ohlatshwe esibhedlela seWilkins eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lusungulwe eZimbabwe ngemva kokuthola amajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu 200,000 awohlobo lweSinopharm aphiwe ilizwe leZimbabwe njengesipho esivela kwele China. Lanxa abanye abantu belokuthandabuza ngokuhlatshwa ijekiseni leli, uMnumzana Chiwenga utshele uZulu ukuba ukuqala kwakhe ukuhlatshwa kwindlela yokunika ithemba kwabaningi ukuthi bahlatshwe bengisabeli khatshana. Ekhuluma emkhosini wokusungula lolu hlelo obusesibhedlela eseWilkins eHarare, uChiwenga uthe ijekiseni leli lizanceda kakhulu empini yokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus elizweni.
Njengoba sikwazi ukuba eleZimbabwe lithole ijekiseni elivela eChina, namhlanje lilanga lokuqala ukuhlatshwa kwabantu, iningi labo abokuthi bengahlatshwa lomkhuhlane uzahle uphele.
10 million Zimbabweans.
Uqhubeke echasisa ukuba abantu abazaqala ukuphiwa leli jekiseni okuqala ngabakuluphi uhlangothi.
The rollout program, which I've just mentioned, will be administered.
Uhlelo lolu esikhuluma ngalo luzaphiwa abasebenzayo abanjengabezibhedlela, abasebenza emingceleni njalo labezempilakahle kubutho.
And the health staff of the security services.
UChiwenga uthi amajekiseni lawa aseqalile ukuhanjiswa ezabelweni ezitshiyeneyo zelizwe, njalo uhulumende wakhe ukhangelele ukuba libe selifikile kulezo zabelo ngeviki ezayo. Okugcizelelwe unkosikazi Agnes Mawumva, okhokhela ikomiti ebona ngokumelana legciwane leli eyeZimbabwe COVID-19 Task Force e-ofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa.
So that people get the right information and the hands give confidence for healthcare.
Kumele abantu bathole ulwazi, kumele isebenzi zempila kahle laye wonke umuntu athole ulwazi ukuze wonke umuntu ahlatshwe.
And continue helping us spread the news.
Unkosazana nolwazi Mpofu ongumongikazi uthi uyalithemba ijekiseni leli.
Na i-vaccine le COVID-19 once it's released isikhona sokuthi sithathe. Personally, ngizayithatha and I encourage other people to take it because so far it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic.
Umsekeli kamongameli welizwe uthi abazaqala ukuhlatshwa ngabasebenza kwezempila kahle abagoqela abongi, odokotela, ezinye ingcwethi kwezempilo, abasemingceleni labezomvikela phansi kwesibanga sakuqala sokuhlatshwa kwabantu. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni leli luza ngemva kokuba lifike elizweni ngomvulo livela kwele China. libika lisebenza okwamandla ayisilinganiso sokungamachumi ayithoba minimbili ekhulwini 80%. Inkampani yeSinopharm yakwele China isiqale uncedo amazwe awezekazi leAfrika lasemhlabeni wonke jikelele. Lisithi Jackson leli kumele abantu balethembe. Uhulumende ukubeke sobala ukuba abantu bazahlatshwa leli jekiseni kungela mbadalo, njalo ukhangelele ukuthi bahlatshwe abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million phakathi kwamahlandla amathathu. EleZimbabwe lisungile lolu hlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuvikela iCOVID-19 ngesikhathi leligciwane libulele abantu abanezolo. Okukhuphule inani lasebebulewe yilo kwaba inkulungwane phosele lengxenye 1418 lokhu lolu bhubhane lwahlasela ilizwe. Asebebanjwe beligciwane leli sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu, i-35,423. Asebesinde kulumkhuhlane sebezinkulungwane eziphezu kwamachumi amathathu lanye, 31,615. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa uncome kakhulu umsekeli wakhe umnumzana Chiwenga ngokukhokhela ukuhlatshwa ijekiseni le-coronavirus vaccine, esithi le yindlela yokutshengisa uzulu weZimbabwe ongaba lokuthandabuza ngayo. Abanye labo bathi okwenziwe nguChiwenga kupha abantu isibindi. Kodwa ilunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu uthi lanxa lokhu kubukeka umongameli Emmerson Mnangagwa kumele laye ahlatshwe abantu bekhangele.
Yebo kambe nxa kuyikuthi-ke uhlatshwe yona le vele eChina kuyinto encomekayo, kodwa-ke abantu abebekukhangelele kakhulu ukuthi kuqalise kumongameli welizwe-ke umnumzana Mnangagwa, njengoba sekubonile South Africa kuqaleke ngumongameli walelo lizwe uRamaphosa, kwathi sokulandela-ke uminista wezempilakahle. Lathi lapha besifisa ukuthi ngakuqale ngumnangagwa, kwasekubuya-ke kibochiwenga, kubuya koKembo Mohadi, kubuya ikhabhinethi, kubuya bonke nje abaningi abaphezulu khona ngale, kuyanika-ke idlabuzane le-confidence ebantwini kubona ukuthi hhatshi uhulumende uyasinakelela sibulokuzwayo, njalo umuthi lo abawudingileyo kwele-China kusho ukuthi-ke uyasebenza-ke uyavikela-ke igcikwane lele le-COVID-19. Kodwa-ke nxa sibone kuhlatshwa yena yedwa kasikwazi phela, ungumuntu obehlala ephuma isikhathi eside siya kwele-China-ke engumuntu ogulayo. Nxa sesimbona-ke sehlatshwa kusazakali-ke ukuthi uhlatshwa ubevele kuhlatshwe khona ngale China nako mbeke ngamadosis yena lowo muthi obuyileyo onqabela-ke ukumemetheka kwe-COVID-19. Bekuzaba kuhleke nga sibona bonke abaphatha intambo kuqale ngayo umongameli Mnangagwa behlatshwa, bekuyanika-ke abantu idlabuzane-ke kubakhuthaze labo abantu babe lesifiso sokuthi bahlatshwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC Alliance limuzwe exoxa lapho lontungameli Nkomo we-Studio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lezano PF umnumzana Believe Gawule.
Kuyinto enhle kakhulu ekade vele sinjengelizwe siyilindele. Sebeqalile ukuhlaba ku-America kumaye amazwe athuthukileyo, kungekobo-China kubobani konke bayenzi bahlabile, kambe thina singobani thina esingathi thina lathi sithi phakathi komumona lowo mubi kangaka sibalekele ukuthi abantu bahlatshwe. Kanti kona ukuhlatshwa khona okokuvikela imikhuhlane ethile akusho into entsha phela Nkomo. Anje unanzelele ukuthi thina njengamaZimbabweans silo mphawu lothi silalo lapha engalweni lapha olokuhlatshwa ukuvikela imikhuhlane olubonakalayo nxa udingwa umbusi South Africa umbungaphi bangavula khonapha akubonto olo uvele leZimbabwe. Ngokunjalo ke Nkomo, into le asingayithathi lula njengendlela ukuthi abantu babe lokhu besenza into zamadlwane, belokhu bephikisana bedonselana bethi hey vaccine le abantu bebesifa ngomkhuhlane lo. So ngako ke uhulumende uzithethe indlela zakhe zokuthi avikele abantu. Imithi le ithengwa ngemali Nkomo, ayisho imali encane, imali enkulu kakhulu ekhishwa nguhulumende ethenga imithi le. Lanxa eminye yakhona iChina ezasincedisa, kodwa ke okwakhathesi imali siya izaphuma lapha imali enkulu kakhulu ukuthi abantu basile, abantu bavikelwe emkhuhlaneni lo.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla leZanu PF limuzwe exoxa lapho lontungameli Nkomo we-Studio 7. Lokho sikudaba lunye lwejekiseni ye-COVID-19 vaccine. Ingcwethi kwezempilakahle njalo engumgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDokotela Ruth Labord ukhuthaze abantu ukuthi bawethembe amajekiseni awama-vaccines ngoba evunyelwe ukusebenza inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, eye-World Health Organization. kanye logatsha lukahulumende olweZimbabwe Medicines Control oluhlonitshwa yizwekazi le-Afrika. UDokotela Labod yena owake waba ngumqondisi kahulumende ubona ngezempilakahle eMathebeleland North njalo oke wahlaselwa yi-COVID-19 kodwa wasila ukhuthaza abanye bakhe edalele ephalamende ukubana bayehlatshwa ukwenzela ukubonisa abantu ababamelayo kuleli dale ngokuqakatheka kwejekiseni leyi. Asizweni okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele uSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sithuwe enye ivaccine naku-African Union and then lathi uhulumende usethe aside 100 million ukuthi uzathenga angezelele ivaccine ona le. So kumaviki lawa ngu-2 alandelayo kuzabe kubuya ama-vaccine ahlukeneyo ebhejwa kuvaccinethwa abantu.
Lingathi uhulumende oluphethe kuhle yini uhlelo lolo olokwaba
ivaccine? Yebo, uphethe kuhle. So iplan yangkhona i-rollout plan i-right kakhulu.
Ye njengodokotela uyayithemba yini i-vaccine le ukuthi ngempela ilungile?
Mina ngiyayithemba i-vaccine evele ina ngoba izwe elingazange limjene ku-second phase le eye-corona i-China yodwa. Ukuthi yiwo abantu ukuvikela ukuthena ku-second phase esingeke sonke bona bangena. So kukhona ku-right abakwenzayo. Yikho ku-right futhi mina ngiyethemba le medicines control eZimbabwe ngoba yiyo Africa yonke iyo kuthiwa the state of the art technology in that respect. So ngithemba kakhulu i-Medicines Control yeZimbabwe ngoba i-certified nge-WHO.
Sesibuya ke ku-committee yedalela ephalamende lapho ngumgcini sihlalo khona, kuyini katheseleya ke likuhlafuni ukuthi uhulumende akwenze kulwisaneni laleli gciwane? Sesikhangela ezinye njalo inhlelo
umthetho sokuthandakala emalokishini indawo eziningi asekuthestwa mahara and igciwane i-COVID yangokwayo isiyehlile kakhulu eZimbabwe okuthela i-vaccine 50 something new cases. That's really nothing. Ozambia bale 1,000 a day abangenanga ku-lockdown. So thina sesifike esimeni esokuphela into lokuyiganyela out.
Njengodokotela ungabaxwayisa uthini abantu?
Mina actually abantu ngasehlela ukuza i-vaccine ifika le mina ngokuqala ukubhasisa le minithi zehayibeyephalamen ukuthi ngakade ngokubhasisa thiyana menza zephalamen ukuze abantu esibamelayo bakhona ukuthi sintole i-right kuyenza aba izibaba ababona ngani kule-problem ngokubhasisa sentela nje ukuthi babekwazi ukuthi yena i-vaccine yefanele kubhasise 60% and if it's orenjalo also ukubhasisa ukuthi vaccine kodwa kuzakufunda kusasa
Labodi ingcweti kwezempilakahle njalo ikukomiti yedalela ephalamende ibona ngezempilakahle ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekubulawayo. Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukubhekane labesifazane ngalezi sikhathi zokumelana le COVID-19 langokusungulwa kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kuyaxokozela okumangalisayo kubandla lama-Republicans kulabanye abathi sokumele kuvinjwe abalandeli bwaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump abakhuthaza inketabetshabi ubudlwangudlwangu lo mbuso wokuncindezela uzulu. Kodwa uTrump uthi kayindawo njengoba engumkhokheli wobandla leli. amalukacha asethumbe abantwana besikolo abangamathumi amabili lasikhombisa 27 kwele Nigeria. Umbalisi obaleke kusenzakala lokhu uthi omunye wabantwana odutshulwe wabhubha.
Amabandla aphikisayo kanye labakhankasela umbuso okhululekileyo bathi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections kugcwaliswe izikhala ezivuleke edale lephalamende lakumakhansili. Indawo eziningi zisele zingelabameli ngemva kokuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance libandla le-MDCT. Uhulumende umise zonke inhlelo zokhetho nyakenye esithi zingamemethekisa umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa abanye bathi maningi amazwe aseqhube ukhetho kungelani lalo mkhuhlane, ngakho bathi uhulumende laye kumele ahlele ama-by-elections enziwe. Untungameli Nkomo uxoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso ofuzwayo.
Ngomthetho kuqhakathekile ukuthi ama-by-elections enziwe, kodwa ngepolitiki yeZimbabwe azoze enziwe ngoba ungakhangela ama-by-elections uma engenziwa amaningi angkhona abe senziwa endaweni kuma-strongholds e-opposition. Laba abaphethe amandla iZANU-PF kayifuna ukuthi kona kwenziwe ama-by-elections ngoba bayakwazi ukuthi kungenziwa ama-by-elections bazadliwa, especially umnotho nje abantu abaningi bayizondele ibandla leZANU-PF. So mbona ngazathi uma ungenza i-by-election kuzayi-expose kakhulu kuyiyangise ngoba yona injongo yayo yokuthi idilize i-opposition. So kwephulwa isisekelo, kwavunyelwa ukubana kwephule isisekelo ngokuxotshwa abantu abavotelweyo kusaziwa ukuthi bengaxotshwa kulo mkhuhlane bube sokungasavotwa. So mbona ngazathi kathesi umkhuhlane usetshenziswa entweni engayisiyo, usuliviko ukuthi kungavotwa kungayisiyo kolokho, kodwa kusesatshwa nje ipolitics.
Kungaba yinto embi yini Fuzwayo ukuthi njengoba abantu sebeqalile ukuhlatshwa, uhulumende ahle amelele ukuthi kuhlatshwe abanengi andubana enze ama-by-elections?
Even kungathiwa akuvotwe, ibandla elibusayo liyakwazi lizadliwa. So ngenxa yokuthi liyakwazi lizadliwa ngabantu abaxotshwa ephalamentini engilabo bebesezindaweni lapho abaphikisayo abalamandla khona. So mbona ngazathi njengoba babasimzwile esitsho ukuthi yena i-opposition ayithandayo yiphi, njalo i-opposition le ayithandayo ayitshengisa ukuthi ilosekelo olunenge, so kuzadliwa yena kodliwe le-opposition oba bayithandayo kube sokuba expose. So ngesizathu salokho ukuze kungakhanyi ukuthi yena wephule isisekelo ngokuthi bevale i-by-election becatha ngecorona besesaba ukuthi kuzaba expose ebantwini sebedliwe, so yikho sebecatha ngokuthi kungavotwa. Kodwa eqinisweni ayisiso sizathu sokuthi kungavotwa, isizathu sokuthi kungavotwa ukuthi kudilizwe i-opposition ngoba singakhangela i-corona ukuthi ngabe bayiqhakathekisa njengendlela abakhuluma ngayo, ngabe unkosikazi wakhe ophetheyo ngabe kayenza ama-competition akhe, ngabe kabenza i-politburo, ngabe umhlangano oyenziweyo nge-weekend eManicaland befuna ukukhetha ozareplace umoya uGwarasima ngabe kayenzakalanga. Kodwa uma kusenza abe bandlela ibusayo ayisiyo problem, akula corona ngoba ungabona ungakhangela uma besenza ipolitics zabo bedistribute fertilizer besenza lokho nalokho kuye kugcwaliswa abantu akukhakula social distancing. Kodwa uma sokuthiwa sokuzakhulunywa ngento ezingenza amandla shift from them bacatsha nge-corona.
UMnumzana Mbuso ofuzwayo ucubungula ezombusazwe limuzwe ixoxa lapho lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. UNtungameli uphinde waxoxa njalo lo mgcinisihlalo we-MDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo.
Thina njengenhlangano we-MDCT satsho from ekuqaleni ukuthi sizimisele ukukhankasa sikompite labanye lamanye amaphathi kuma-by-elections. I-problem esitshelwayo thina nguhulumende yikuthi indaba ye-COVID yiyo yenza kube nzima ukuthi ba-organize ama-by-elections. Thina sihlala sisitsho njalo nje njenge-MDCT ukuthi si-ready njalo sizimisele ukuthi si-participate kulama by-elections. So uhulumende angabeka ilanga thina si-ready sizimisele. Angiboni ukuthi ngiyazi ukubana into enzima kakhulu for ama constituents ukuthi bangabi labameli babo ku-parliament, and into lathi engasiphathi kahle yona leyo into esifuna ukuthi ilungiswe masinyane. And njalo futhi siyazi ukubana i-constitution eyelizwe lethu ayikuvumeli ukuthi kube lama gaps awesikhathi esi kungela representation ku-parliament.
Bakhona abanye abasola ibandla lenomoyo ngoba yilo elaxotshisa abameli bezigaba ezinenge abebandla leMDC Alliance.
Well, ngiyazwisisa izikhalazo zabantu ukuthi thina njengebandla leMDCT ngokuxotsha abantu kuparlamenti savula lezi zikhala okumele zivalwe ngama-by-election. Kodwa oqakathekileyo, oqakatheke kakhulu ngokubona kwami ukuthi abantu kumele bazwisise ukuthi thina njenge-MDCT siyiphathi yemithetho, siyiphathi elandela i-constitution yethu. Ngakho ke ukuxotshwa kwalaba bantu yinto eyenzakala ngomthetho wephathi yethu ukuthi umuntu ma esithi yena akasei member ye-MDCT ekubeni wangena ephalamenti ngetikiti le-MDCT. DCT i-constitution yethu umuntu lo kumele arecallwe from iParliament.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo weMDCT eMelika. Intsha yeZimbabwe incume uhulumende ngokwengeza isikhathi sokusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown ezokuvikela ukumemetheka kwegciwane leli. Okwamanye amaviki amabili uhulumende uthi uthethele linyathelo ukuze ingcwethi zezempilakahle zithole ithuba lokuhlolisisa ukuba kungabe sekuleminye imihlobo emitsha yaleli gciwane na elizweni. Lanxa bemncoma abasakhulayo uhulumende, lokhu bekhala ngokuthi uhulumende ngabe usungula uhlelo lokubasiza ngemali kanye langokudla phansi kwe-lockdown. Michael Obe we-Studio 7 uxoxele unkosazana Perseverance Nyathi owenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ngalolu daba kanye lolwejekiseni yokuvikela i-COVID-19 elevaccine.
Nxa sikhale kuluhlu lwabatsha ukungezelelwa kwamaviki amabili lawa, yebo ye kulungile nxa ugovernment ubone kufanele ukubana kungayihlisa izinga lomkhuhlane lo osuthe wamemetheka. Kodwa ke sikhangeleni ukuthi kwabatsha kuyasicikela phansi ngoba sikhangelele ukuthi khathesi isikhathi sokuthi ngabe siyabuyela emsebenzini. Sikhangelele ukuthi umkhonomi lawo kumele uvuke lathi sisebenze siphakulele imuli zethu okokubamba okokudla.
Manyathi, ingcwethi zezempilakahle zithi inani labantu ababanjwa ngomkhuhlane we-coronavirus elizweni likhanya ngani seliyehla. Lokhu kungenxa yohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Njengenhlanganiso liyakuthakazelela khonokho na, njalo ubona ngani lokhu sokusho ukuthi uZulu usehlonipha na umthetho we-COVID-19 lockdown?
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sikubona kulicebo njalo sikuphinde sikubone kuyinto enhle ukubana umkhuhlane lo osuthe wayehla, inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane liyehla, njalo abantu silokhu sibagqugquzele ukubana bazigcine kuhle, baziphathe kuhle. Akusikho ukuthi kumele baziphathe bona bodwa, kodwa bacabangele labo makhelwane, bacabangele lezihlobo zabo abahlala lazo. Ngakho-ke konke khonokho yimigomo esethe yancedisa ukuthi inani leli liyehle. Sikhuthaza njalo ngaso sonke isikhathi ukubana abantu balandele imilayo lemigomo yona le sithe yenza inani lehle ele-COVID-19.
Izolo sibone iJackson elivikela i-COVID-19 elivela kwele China lifika elizweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uZulu uzaqala ukulithola leli Jackson kuliviki, beqala ngabodokotela kanye labongi abantu abaphila ngemikhuhlane etshiyeneyo egoqela bo high blood pressure kanye lezinye izisebenzi zikahulumende. Njengosakhulayo uyathakazelela na ukufika kwaleli Jackson elizweni kanye ngalokho okufisa ukwenziwa nguhulumende?
Sibonga kuhulumende ubone kufanele njengesizwe seZimbabwe kubana lathi sithole iJackson. Njalo sikhala ukuthi ngokuzwa kwethu iJackson leli lizaqala ukusiza omongikazi labodokotela abayibo abama-frontline ezibhedlela. Sibonga kakhulu ngoba lokhu kuzayehlisa ukufa kwabantu. Njalo sikhalela ukuthi leyo phase 1 isize inani lona leli esilibalayo. Sikhalela ukuthi kuphase 2 njengoba sisizwa ukubana kuzancedisa kulabo otishala lama-lecturers abayibo abafundisayo uhlangothi lwezemfundo. Sikhalela ukuthi njalo lelo jekiseni lizancedisa lalaba abalama abalemkhuhlane engelaphekiyo lona le amakhuhlane esithi ngesilungu ama-chronic diseases. Sikhangelele ukubana incedise abantu abaningi, njalo sesikhangelela futhi ukuthi nxa suthe laphiwa abantu leli jekiseni, liphiwa abantu ngokufaneleyo, lingakhethi. Ijekiseni le ingakhethi ngabandlululi, njalo ifinyelele kundawana zonkana zeZimbabwe. Uma kuhlangothi zonke zeZimbabwe lifinyelele leli jekiseni, yikho esikukhangeleleyo.
Hayi, siyakuzwa Manyathi, phosela amazwi akho okugcina.
Engithanda ukuphetha ngakho ukugcina ngakho yikuthi besicela uhulumende ufundise abantu ngaleli jekiseni, njalo ekuwabeleni kwabantu, abantu kabaphiwe leli jekiseni ngokufaneleyo, kungabi lokukhetha, kungabi lokubandlululana.
Lo ngunkosazana Perseverance Nyathi, ilunga lenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association. Limuzwe ixoxwa ecingweni lo Michael we Studio 7 ekobulawayo. Kulabanye abeZimbabwe abathi besaba ijekiseni yeSinopharm enikwe iZimbabwe ngele China, bathi kabayethembi ijekiseni le ejonge ukuphathisa umzimba ukuthi ubumbe amasotsha okuzivikela ku-COVID-19, ngoba bengethembi impahla eningi engelahlonzi elungiswa kwele China. Ake sizwe bexoxa loGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana eyeFacebook kukhasi leVOA Ndebele.
Ama-stories abantu abaningi, so kuzoke kungenza lami ngasayithembi.
Abantu bathini mamkhwelazi?
Bathi iyabulala.
Lawo vele ubona ngani iyabulala vele?
Lami bona nisizongqeda.
So nxa abantu bekhuluma njalo, kwini ongakwenza ukuthi wena ucina ukukhululeka, ucina usithi okay ayibulali? Kwini ongakwenza ukukhululeka?
Singabona abanye baqale bayithathe ogulayo serious asidli.
Abanjengobani?
Hayi, anyone nje ozokhula, but especially bona laba abaphezulu bomele bayithathe maqala.
So kumele baphume kupublic behlatshwe juju lawukhangele.
Exactly.
Sidabekwa nje kuzo kunjani-ke sibani? Awukuthembi ukuthi ijekiseni le ingasebenzi?
Hayi, okwakuqala into engayi-understandiyo ngumkhuhlane lo ukuthi ngumkhuhlane kumbe yinto evela kibo khonale abantu beChina, ngoba bona bazawuthi bhadabhada sokule vaccine waye bengatholanga ivaccine ekhensa labo-AIDS.
Kodwa wena uyakholwa ukuthi umkhuhlane lo ukhona?
Hhayi, angikakholwa ngendlela engizwa ngayo, ngendlela engibhala ngayo ukuthi lowo mkhuhlane waye kuthiwa utshaya abantu abangani vele bona baleminye imkhuhlane behind. And then so uthi wena nxa ungiyele omunye umkhuhlane behind, uthi kawukutshaya, awukubambi lowo mkhuhlane. So khonaphana ngabe i-government yafundisa abantu yaba-educator ngalowo mkhuhlane kahle kahle ukuthi khona, ngoba nxa ungakaze uhlangane lakho for sure, like mina ngaze ngihlangane lakho, ngendlela engibhala ngayo kuba nzima ukuthi ngikukholwe.
Okungakwenza ukukholwa ukuthi umkhuhlane lo ukhona kuyini?
Kuzaba nzima ngoba like kathe sisuke sizwa indaba zokuthi isipisha nxa ugijima usenzana ukubambi abafana bebhora ababanjwa yiwo, abayenza ama-exercise ababanjwa yiwo, ukubamba abavele sengani sebegula. So sesithi kanje ngumkhuhlane bani wona lowo njalo. So heyi, kuba nzima ukuthi ngikuphinde
lokhuhlane. So ke singathi kuyiwa phambili, nxa ungaba lethemba lokuthi amajekiseni la ayasebenza, ngubani okumele ayasebenzise kuqala ukuze ubone ukuthi ya kuyasebenza lokho?
Bona babuye ndawo. Xa umuntu ungubaba wena ufisa uthengela abantu abakho, qala wena udle usibekwazi ukuthi lokubuye lakho kusibulale.
Obani bona?
Abahambe bakuthi hayi, thina siyakufuna kuye kwizika, baqale bona lemuli zabo. Hayi, kube sokuzobuya nje thina lingakuthatha likunathe kumbe kwenziwani, kuyahlatshwa hlatshwanini, sike sime lathi sibone 1 month ukuthi hayi for sure hayi baqinile.
Labo ngabanye abalaleli baka Studio 7 bekhuluma ngejekiseni le COVID-19 vaccine, bexoxa lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yeFacebook ekhasini leVOA Ndebele. Singekehlukani izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende usungule namhla uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.